Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thandoloka Wande. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 15 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usexoxa umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union nomnumzana Emmanuel Chiluku esethethwa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi.
Silethemba ukuthi siyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi.
Umanji emthethwandaba wecholotho ubengelalwazi lokuthi idale le High Court le le Supreme Court anquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm.
Sithe sifika e-court, i-court ibengakwazi i-magistrate court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-High Court.
Umumo uMima Nzonzo kwelekhinya lapho sekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabanqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho.
Kodwa kulezi indawo eNairobi lapha abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usexoxe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esethethwa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi. UChiluku obesebenza esibhedlela seGweru wamiswa phambi kwedale lokuthoniswa kwamacala ezisebenzi watholakala elecala lokuchaphaza isikhathi somsebenzi ngokwenza imihlangano lezisebenzi. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZPNU umnumzana Douglas Chikovu uthi bazaphikisa lesi sinqumo ngoba singela sisindo. Sixoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Esikubone kusenzakala ku-Comrade Emmanuel Chiluku isenzakalo esibi ngokuthi phela ube semsebenzini okumelela izisebenzi. Kuyavunyelwa emthethweni ukuthi nxa ulilunga lezisebenzi ke ubambeke ekumeleleni izisebenzi loba ngasiphi isikhathi uyavunyelwa ukuthi ke ubambeke endaweni zezisebenzi. Kuyavunyelwa njalo ukuthi ube lilunga le workers committee kumbe ube lilunga le trade union njalo unxa ulilunga kufanele wenze leyo msebenzi ephathwa ngabakhokheli kumbe ngamalunga aleyo nhlanganiso. Kodwa ke akuqali ke ukubona abaqhatshi besethusela abakhokheli ngokuba xotsha emsebenzini. Sibone abe-railway kube phathwa ngendlela efananayo loba nje lokho esiphakathi kwendaba yangikhona ukuyibamba-bamba. Thina njenge-ZCTU sizakwenza ngakho konke sikukwanisayo ukubona ukuthi uComrade Chiluku Emmanuel uyabuyela emsebenzini. Sizakhulumisana lohulumende sibone ukuthi ngenziwani ukuthi isehlakalo esinjalo singabe isehlakalo esingabona sesibhahile kuma companies athize kumbe endaweni ezithize lapho abakhokheli bezisebenzi abaxoshwa umsebenzi besemsebenzini yokumelela abanye. Kuza kwenza ukuthi ke kube nzima ke abanye njalo ukuthi benze umsebenzi wabo nxa bezabona abakhokheli babo bexoshwa umsebenzi. Ngubani ozavuma njalo ukukhethwa ke ukuthi akhokhele nxa ebone omunye ekhitshwa umsebenzi ngendlela enje?
Njengenhlanganiso lizathatha amanyathelo bani ngodaba lokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi emsebenzini.
Silethemba ukuthi asiyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi ngoba phela nxa abakhokheli kuyibo asebegunyulwa ngobani abazavuma ukukhokhela izisebenzi kusasa. Uhulumende ongakwenza ukuze sibone ukuthi hayi aso policy yakhe kumbe aso sinqumo sakhe, sifuna ukubona uhulumende engenela emisake lokhu ukuganga okwenziwayo ngabaqhashi. Nxa sizabona ke abakhokhelayo suku zonke kuyibo abakhitshwayo emsebenzini nxa bemelela ezinye isebenzi, uhulumende besegoqa izandla, kithi singathi hayi, laye uhulumende esilaye okwamanje nguhulumende nje ongathandiyo ama-trade unions, uhulumende ongathandi inhlanganiso zezisebenzi, uhulumende oqonde ukudibhidliza hlanganiso zezisebenzi kumbe amandla ezisebenzi ezibambeneyo esingathi collective power. Kuyabe kungakuhleke lokho ukuthi sibe lohulumende okhangeleka njengohulumende ozonda ke izisebenzi, uhulumende ozonda ama-trade unions, uhulumende ozonda ke ilizwi elibambeneyo elabantu abasebenzayo. Asibone ukuthi nguhulumende ongathakazelelwa kwelakusasa.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umanji womthethwandaba wecholocho ubikwa ubengelalwazi lokuthi idalele High Court lele Supreme lanquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm alibangisana labalimi abathathu, ngakho yikho okuzacutshungulwa ekuqaleni kwenyanga ezayo sebephindele enkantolo. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela abathathu laba umnumzana Josephat Chuma. Abalimi laba babalisa umnumzana Siphosami Malunga, Zephaniah Dlamini, lo Charles Moyo abakhululwe ngemali yesibambiso e-bail kucala abalethweswayo elokusebenzisa leli plazi lingayisilo labo. Umnumzana Obert Mpofu utshele iStudio 7 izolo ukuthi iplazi leli lilokho lingelakhe njalo kasuki kulo. Uthe isinqumo somthethwandaba salethwa ngokuthiwa ngesiNgisi yi-spoliation order, okwakukhomba ukuthi akulandelwanga ngemfanelo imininingwane ethile, kungatsho ukuthi iplazi alisolakhe. Kodwa uthe kasuze achasise okuningi ngalolu daba ngoba lulokhe lusemthethandaba. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma, yena oqala ngokuchasisa nge-spoliation order.
Kahle ngizama ukuthi ngichasise ukuthi i-spoliation, lokho esithi i-spoliation order ngesilungu kutsho. Umthetho uthi akula muntu olemvumo yokuthi awuthathe umthetho awufake ezandleni zakhe. Kulokuphikisana enkundleni ukuthi okwenziwa nguminister ukuthi athathele oDlamini, omoyo nabomalunga iplazi kusemthethweni na, alinike o-Obert. Leyo ndaba yokuthi uminister wayelelungelo lokukwenza lokho na isegudweni, isecourt. I-court ingathi hayi uminister wayelelungelo lokuthi akwenze. I-court ingathi hatshi uminister wayengelalungelo lokuthi akwenze. Kodwa okumele kwenzakale lolo daba lungakachasiswa inkundla kuyini. Bayavunyelwa na ompofu ukuthi bahambe bayengena eplazini lonalelo eliphikisana ngalo umthetho uthi hayi abalamvumo. Umthetho sithi kabaxoshwe eplazini. And lowo mthetho or isinqumo leso sokuthi baxotshwe eplazini siyenziwe yi-High Court, savunywa yi-Supreme Court. So sikhuluma nje
akumelanga babuyele eplazini ngoba ikhothi ithe bakhishwe eplazini kubiselwe labo abavele bekhona icala lelana lize liyephetha lapho liphetha khona nxa yena esithele naye kwakuyispoliation but thina lokho esingabanikazi beplazi usezitshela yena ukuthi ikhothi izaquma isithini ayikaqumi inkundla inkundla ekukhulumeleyo okwakathesi okumele akuzwisise yikuthi akala mvumo yokuthi ayingena eplazini ahlale khona alime abantu abale mvumo yokuthi bayingena eplazini balime ngomalunga odlamini lomoya nxa efuna ukubuyela eplazini uyabe sephula isinqumo esikhuvele sikhona ekhoda
selibuyela emthethwandaba yiluphi udaba oluyabe solucutshungu
sithe sifika ekhoda ikhoda ibingakwazi ibashred court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-high court ibingakwazi njalo ukuthi kulamaphepha aku-sheriff atshela usheriff ukuthi akayixotsha ompofu eplazini encediswa ngamapholisa unalawo abophe odlamini so umantshi yena uthawu yebo nxa kunjalo ngiyezwa kungakho-ke oprosecutor sebephiwe amaphepha lawa sesizaphenduka mhlaka 6 bachasisele inkundla ukuthi nxa kuyikubana kule court order ethi laba abantu bangabise eplazini kubiselwe lawa pho calabani elenziwe ngodlamini elithonisiswayo
kungani bebotshiwe ngalesi sikhathi bona kuthiwa emthethwanda umthethwandaba ophezulu wawuthe umnumzana Mpofu asuke eplazini leli
kunezinto ezimbili ezenzakalayo kuthe plazi leli seligazi ethiwe right i-Cashel Mafarm ama-directors ayo ethesa udaba e-high court esithi ugazi awulalungelo ukuba khona until udaba lokuthi onguyena okumele abe secourt ngubani luze luzemelele nxa lokho abakuseleyo ukuthi hayi akulandela umthetho ugazetha lebasi then baqhubeka besiphakasi nxa kwehlule leso sicelo sabo baze washo usupreme court sehlule isicelo sabo yikho kenapho kuphela lapho abangaliphuma khona
usipho malunga ubengabutshwana ngoba yena angahlali ezimbabwe uthe esizwa ukuthi abantu bakhe ama-directors e-Cashel Mafarm private limited badingakala ecourt
wasuka lapha ade khona edakar wezobulawayo ukuthi naye abe khona njengo-director we-Cashel so sisuke sibuzefaneya dlamini lo-Charles mama uzefanele ukuthi ebusuku ngama-10 sobalele stokisini bagcine senaye sebemjaja besithi naye ulecala so ibhelding yabo bonke but i-magistrate court edila ngamakhesi zenyama yendlovu isetsholosha so bavuke ekusene besiya etsholosha so sihambe safica nangaphi etsholosha kungale magistrate court
um manje bebebotshelweni kungathoniswa labantu abahambe bayahlala epulazini
yikho esikubuzileyo and yikho esizakuhlafuna mhla ka 6 ngoba sesibaphile wonke ama-court orders awe-supreme court awe-high court athi kumele babuyele njalo usherif kumele aye badudula ompofu labo bonke abaphakathi wenze thi labo bantu babuyele xa sebenze njalo bona ukuthi umagistrate angathatha amandla okuthena athi lokho okuqunywe i-high court le-supreme court kungaphandle komthetho
Alo ke ngumnumzana Josephat Chuma igqwetha elimela ababikwa beziphathamandla ze plaza lesidakeni farm obexoxa icingweni le studio 7 Umumo uMimanzonzo kwelekhinya lapho osekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabancintiswayo okade bencintisa kukhetho wanqotshwa umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho. Impumela yokhetho eyethulwe izolo iveze ukuba umnumzana William Ruto uthole amavoti adlula isilinganiso sokungamajumi amahlanu ekhulwini 50.49%. Kuthi umnumzana Odinga yena wathola ayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 48.85%. Sokulokufuthelana elizweni abalandeli baka Odinga bechisa izakhiwo khona bekuthule phambilini kokhetho langesikhathi sokuvota. Osikomitshi bokhetho abane baphikise impumela yokhetho okutsho ukuthi kuzayiwa emthethwandaba kuyoxazululwa lolu daba. Kungelani lalokho, umongameli Emmerson Mnangagwa usehle wathumeza amazwi okuhalalela umnumzana Ruto esithi ulethemba lokuthi uza kuba ngumkhokheli oqotho. Abe bandla lezanu PF bebekhanya besekela umnumzana Ruto ukuthi anqobe, ukuthi abe bandla le-CCC bona bebesekela umnumzana Odinga. Wayengumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo ukuze sizwe ukuthi umumo unjani khonale.
I-commission ithi yena uRuto ube le 50.49% of the vote and Mr. Odinga ube ne 48.8%. Ngakho ke uRuto is the president elect. Kodwa kulabanye asebetshengise lokuthi banga contesta kumbe bafuna ukuchallenge i-election lay. Ama commission angu 4 from the electoral commission bathe bona kabazibandakanyi lalesi sinqumo laleya announcement because but it's khona izinto ezingenziwa ngakuhle. Kube sokusiba njalo le chief electoral agent ka Mr. Odinga laye uthe yena they are not happy. Mr. Odinga yena ngokwakhe kazange waza ku ceremony yoku announce president elect. So according to umthetho umuntu ofuna ukufaka ipetition uvumelekile 7 days from now up to mhla ka 22 ukuthi angafaka ipetition. I Supreme Court isivele yabeka sobala ukuthi uhlelo lwama petition luzagcinwa njani. I think bazabe sebe senza determination umbisinqumo by the 5th of September, after which the petition is successful kungenziwa ukhetho olutsha mhla ka 30 November. Nxa kungenjalo umongameli omutsha uzacotshwa oba ngumongameli mhla ka 30 August. Ikhumumo khona kathesi kukhanya abantu baja kulendaweni ezinenye kakhulu lapha umongameli omutsha ozilala khona. Kodwa kulezi indawo eNairobi lapha abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho. So it's mixed, but endaweni ezinenye kukhanya abantu bamukela ukuthi umnumzana uRuto uzaba ngumongameli wesihlanu waseKenya.
Kodwa yona indlela equtshwe ngayo ukhetho lokumemezela impumela uyibone njani?
Mina ngesikhiwa bangathi outside observer, ngibona ngani ukhetho belukahle ngoba onke ama candidates abakhanya campaign ayilizwe lonke jikelele kungakhethelekile ukuthi le ndawo ngamanoko areas. Okwesibili into yokuthi immediately uqedwe ukubala ama results ahle postwe online, lokho kulethe ngibona ngani i-transparency yokuthi ama result wonke umuntu yawazi. Nxa ule calculator ungazi editshela lawe ube le result yakho. Kodwa ukukhanya ngani kwathe sebefika ku stage sokuthi sebesenza i final tally loku verify ukuthi batho ukuthi owinile ngubani. Khanya ngani kube lokungazwani khona lapho. Kodwa ngokubona kwami lami ngama calculations ukukhanya ngani ngempela u Mr. Ruto ngiyobe hamba phambili. So I think the result is the result and thina esikhulelekelayo kuphela ukuthi kungabi le lokulwa eKenya ngendaba yokhetho ngoba ukhetho lubuyile soludlulile kodwa ilizwe lezizalwane zeKenya ziyaqhubeka zikhona. So abantu kufanele bekhangele kusasa labo and kungabi lokulwa. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala kwele Kenya ubexoxa le studio 7 esecingweni ese Nairobi khona le kwele Kenya. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba iziphathamandla zejele leChikurubi eHarare kumele zivumele amagqwetha kamnumzana Job Sikhala omela iSt Mary's eChitungwiza edalela ePhalamende engowebandla leCCC ukuthi akhulumisane labo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asethole izibhamu ezingamashumi ayithoba minombili lanhlanu 85 ngemva kwesinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi abazaletha izibhamu ezingekho emthethweni abasoze babuzisiswe kumbe kubotshwa bengazisa emapholiseni ngesikhathi esafakwayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Salbonani, salbonani balaleli beStudio 7. Ezinye izinto uyasola ukuthi umuntu ikuthi nje siyagcina siyengana. Indaba yama-accounts avalwayo lawo ake asikize ukuvalwa ngo-December odlulileyo. Abantu satshelana abantu ukuthi asikhupheni izimali zethu. Abantu bathi haye siyowathola amaphemithi, siyowathola amaphemithi babesinikelana. Kulokuthi umuntu ngabe wazithathela imali yakho wazigcinela. Okwamanje njengoba amaphemithi sephelile uzoyithatha kanjani imali? Alright, bekunikeza imali yakho bazokutshela ukuthi kumele uyisebenzise la ngoba ngiyalapha eMzansi. Ezinye izinto asivulene amehlo singayengeki. Asipendi lo mbono okuzenzakala kusasa ngoba ngabe wathatha imali yakho ebhenki wazigcinela endlini right amapemithi angaphumelela bayibisele phela ebhenki kunokuthi ishabala lebhenki khonayo and kuzothiwa awusela mvume yokuthi uhlale la imali leyo uzoyishiya la. Asivukeni maZimbabwe, asivukeni.
Kunzima abantu emakhaya, abantu abalakudla, abantu kanjani, abantu bayalamba emakhaya ngapha kodwa lokho abantu izani lokhu isithi abantu beyivotele. So abantu hayi kathesi sesiphumile kukho lokokuthi sibe sirojwa izanu thini. Nangcono sihambe lomfana omncane we-CC. Ngithi bantu bemthwanda bemhlonhlo namhlanje yena umfana omncane uchangisa nguye umfana ongalilungisela yonke into ezonakeleyo khonapha emakhaya. Nguye umfana esingasilungisela yona lokho elilandelwa uthi hey izani kunina njalo izani sezeligugile lani la sizigugile lokho esithi izani. Umehluli dube lokhulumayo ongesabi muntu ungesabi wekuthi usele.
Sanibonani badala be-Studio 7 ndingelele bonkontungamili Nkomo, Chris Gande, uGift Dube ndlibingelela lonke basakazi bethu abathandekayo. Mina bengifuna ukuphawula lapha lami-ke ngisho okuncane ukuthi abafowethu laba base-South Africa abemthwakazi laba abake beyekele abantu besindebeleni bevotele kuchamisa umuntu wesikhangelele ukuthi esivusele ilizwe lifile alilamnotho alilani. Bona basitshela ngokuquma ilizwe into ezathatha iminyaka esingayaziyo ukuthi imingaki leyo minyaka kumbe 50 years kumbe abantwana okwayenzakala abantwana bethu thina sesingasekho emhlabeni. So abake bekile abantu beyenze into ebanika impilo into elekusasa labo. Ngiyakhuthaza lapha abantu abatsha besayizi yami 18 years kusiyacela u-30 years asambeni siyevota bafowethu siyivotele i-CCC uChamisa Nelson Chamisa siyawina next year.
Hallo Studio 7, hallo Studio 7 imbingelela abatetela ba muntu ngamili Nkomo, Chris Gande, Gifts Dube, Osithandekile Nhlanga, uJeremaya. Mina ngithanda ukukhuthaza abafowethu lapha ontanga ukususela 18 years siya ku-30 years asambeni madoda siyevota madoda asambeni siregister ukuvota asambeni siyevota sivotele i-CCC uChamisa silungiseni ilizwe lethu madoda kulami umuntu ongasilungise lilizwe singaphiki ngabantu bakamthwakazi abasitshela ukuquma ilizwe into esingakwaziyo ukuthi zathatha iminyaka emingaki.
Ngabe linjani basakazi be-Studio 7 nabalandeli bawo umsakazi omuhle kangaka. Ngithanda ukukhuluma ngalo baba abantu ngo-Greater Vodloza Sibaya. Rwanda. Uthi yena abantu bakhathazekile ngendaba zomnotho abantu balambile. Abuyathi abantu bahamba kuma rally besiyobona. Ubaba lo confused lo into ayikhulumayo nje akayazi ukuthi uthini ngoba angiboni ukuthi khona umuntu ongachitha isikhathi sakhe ahambe ku rally elambile njalo esiyabona nje kuphele engafuni ukulungisa ilizwe. So yeah into ayikhulumayo nje ay make sense. Abuyathi yena abantu abafuna ukuvota ngoba amavoti amaphathi aphikisayo athi amavoti ayatshontshwa. Kuliqiniso vele iZANU-PF iyantshontsha amavoti. I-MDC since if ingena ku-ballot box ayikazi iluza ama-elections. Naye lowo mdawini vodlozo uyakwazi lokho. So angathi yena abantu abafuni ukuyovota ngoba abaconfused abantu amabandla aphikisayo akhuluma iqiniso. Ayikho into enjalo. iZANU-PF nje kwamele ihloniphe amalungelo abantu ingantshontshi amavoti. Uzobona izadliwa kahle nje ekhethweni. Lokho nje ku-black and white. Akekho umuntu ongathi yena elambile engasebenzi enama-families agcwele umhlaba wonke abuya ayovotela iZANU-PF eyiyo ekhoze yonke le nxoshunxoshu. Ayikho into enjalo. So lo baba lo akakhulume nje ukuthi unikezwe niZANU azidlele yedwa angafuni ukukhonfuza abantu. Okugcina engifuna ukukhuluma ngakho indaba ye-MRP abantu besindebeleni ake liphaphame. Asiphaphameni bakithi. I-MRP yoyodwa iphathi nje ezosisungula kulolu daba kulento esinayo. So masikhuluma ngabo abanye bazi bayikhuluma ngokuthi hey isihlahla bani. Kodwa shwa yini ingaka esayidliswa ngalabo abantu bentshonalanga esingakhona ukuyiphalaza. Seriously, asiphaphameni sibadala masibangaka. Ngiyabonga.
Salubona Studio 7 linjani basakaza bahle. Sibonga ukusethulela indaba ezinhle ezimqoka njalo. Mina ngingwenye okhulumayo naseBotswana. Isifiso sokuvota silaso siyabezwa bafowethu bathi sibuye size ekhaya sizovota. Manje hey abanye asisukanga kuhle mani eZimbabwe asisukanga kahle. Sesaba lokubuyela siza kuyela kodwa hhayi kathesi. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7 njani lonke basakazi abahle abasilethela indaba ezinhle kangaka. Hayi ngiyabonga kakhulu lami ngithi ngitifahla okuncane ubana vala ikhefu laphana silo councilor silo MP wethu kuyaphuma izimali ubana kulungisa amabridge kulungiseni kodwa hayi akula ngoqoqo ebakhona like impela lisikuzele yena ukuthi kanti uhamba kanjani sesizethi na izakhamuzi siyeze emishandira ubana silungisa ama bridge akula ukuthi isamende masithatha somele sibophe futhi izinqola lamadonketu sibe nesamende siyakha amabridge sinabo councilor sine MP. Hayi ngicela abasakazi like lisibuzele bona kanti imali eziphumayo ubana ziyenze imigwaqo ziya ngaphi. Siyahlupheka sizakamuze ekhezi kuyafana ukuthi ubana asilahulumende siyahlupheka kakhulu. Lesi sizini sibili kule nhlupheko esinayo kunzima kakhulu endaweni yethu yasekhezi. Ngiyabonga abasakazi.
Lathi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Hayi siyabonga balaleli isikhathiso singasavumi uba siqhubeke sisonke. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Uhulumende usexotshe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiduku esetheswa icala lokuqhuba imihlangano ngesikhathi somsebenzi. umanje womthethwandaba wecholocho ubengelalwazi lokuthi idale le High Court lele Supreme anquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm elisenyamendlovu. Sizwile njalo lodaba lokuthi umanje wemthethwandaba we sizwe lama lokuthi eKenya bekuhamba kanjani lamhlanje lapho okuthiwa khona omunye onqotshiweyo usesala ukuthi amukele impumela. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukusizwa lingaya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.